Olamukela emoyeni ngenjabulo ngintungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Indaba enzima kakhulu kwamanje ukuthi ma ubhekane le ndaba le ukuregister ukuvota lokucheck ama voters roll. Ayikacaci obali ukuthi iyenzakala kuziphi indawo. Ma uxwayisisa kuhle kuhle uregistrar general's office akala kukhankasa kwenzayo ebantwini.
Izakhamizi zakoBulawayo ziveza ukukhathazeka ngokuphathwa kohlelo lokubhalisa ukuvota olwe-mobile voter registration.
Umphuthisi umthetho umagistrate ubethe yena umadurane kwi-bail kodwa i-state yasi-invoka u-section 121 isithi enganikwa i-bail okwenza ukuthi umadura ale phakathi amayuda asezonda kakhulu ngento leyo. Lo Zulu jikelele wasebhintura.
Umchuchisi uvimba ukukhululwa komkhokheli wabatsha ku-MDCT umnumzana Solomon Madzore.
Uhulumende uthi kuyadanisa ukuthi balutshwana abesilisa abalesifiso sokungena kuhlelo lokusokwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo.
Izakhamizi zakoBulawayo seziveze ukukhathazeka ngokuphathwa kuhlelo lokubhalisa ukuvota olwe-mobile voter registration kanye lokuswelakala kolwazi olwenileyo ukuthi lolu hlelo luqhutshwa kuziphi indawo ngaziphi insuku ukuze uZulu azi ukuthola uncedo. UNothando Sibanda usipha lolu daba.
Uhlelo lolo lukhangelelwe ukuqhutshwa endaweni zonke zelizwe luphela mhlaka 19 kuyona le nyanga kaNkwenkwezi. Uhlelo lolo belukhangelelwe ukuphathisa labo bekuthiwa basizizalwane zakuleli kulandela imbiko evela kuhulumende, kodwa kulokhu kule mbiko ethi abanye balokhu bephenduka bengabhalisanga. Umnumzana William Sithole oyisakhamuzi obhalise namhla eholu yeyiminyela uthi iningi lezakhamizi yalazi ukuthi lolu hlelo luyabe luqhutshwa kuziphi indawo ngawaphi amalanga ngoba kwenziwa ngemikhankaso yokwazisa uZulu. Uthi kukhanya iningi lizasala lilokhu lingabhalisanga njengoba baqhuba lolu hlelo bengasoze bangene kuwo wonke amawadi.
Indaba enzima kakhulu kwamanje ukuthi ma ubhekane le ndaba le ukuregister ukuvota lokucheck ama voters roll. Ayikacaci obali ukuthi iyenzakala kuziphi indawo. Ma uxwayisisa kuhle kuhle uregistrar general's office akala kukhankasa kwenzayo ebantwini le makhaya ngala abantu baya bengakwazi ukuthi kuvele kumele beyoregister ngapi, i-mobile station yakhona izaba khona kwezinsuku ezingayo.
Usithole uqhubeke esitha kukacaci kuZulu ukuthi kulabo uthi wabasozizalwane zakuleli yibaphi bale mvumo yokubhalisa okwenza uZulu abe lokhu esiyaphenduka emahofisini okubhalisa engatholanga uncedo.
Akukacaci ukuthi uhulumende uthini ngabantu labo okuthiwa ngama-aliens ukuthi abantu laba bazaregister after i-constitution le entsha isingenile kumbe bayaregister ngayena le sila i-constitution.
Imbiko evela ehofisini ka-registrar general ithi babhalisa labo ababethiwa basozizalwane zakuleli nxa bezalelwe kuleli njalo omunye wabazali eyinzalo yakuleli. Labo abazalelwe kwamanye amazwe kube belabazali ababeyinzalo yakwamanye amazwe ababhaliswa, kodwa kuthiwa kusadingeka ukuthi badinge imvumo yokuba yizizalwane zakuleli kuqala. Esinye njalo isakhamuzi umnumzana Edwin Ndlovu uthi ngaphandle kwalabo abangakatholi imvume yokuba izizalwane zakuleli, kulabo esakhulayo abaningi abehluleka ukubhalisa ukuvota ngenxa yokuswela izithupha ngenxa yokufelwa ngabazali ngesikhathi seGukurahundi.
Sikhangelele kumhlubulo lo kakhulu eMajebeleland. Kule challenge yokuthi abaningi abantu kabalazi izithupha, abalama-ID, ikanti abaningi njalo bangama-victims eGukurahundi okungangokuthi kabalazi izithupha, akwela muntu enelisa ukuthi abathathele izithupha sokutshone abazali-ke ngesikhathi seGukurahundi.
Abahamba bebhalisa ukuvota laba bayabe besesikolo selobhengula secondary kusasa base besiya emagwegwe hall ngolwesithathu anduba bayeqeda iviki ebite hall ngolwesihlanu. Kwezinye indawo kusasa ebhinga kuyabe kubhaliswa estate primary esikolo sesijawuke ebubi edongamuzi elupane kanye lase-Red Bank primary ewumkuza. Ngimele i-Studio 7 koBulawayo, ngingunothando Spanda.